So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili umhlaka 11 kumpalakazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lilokhu lingavezi ukuthi lizasebenzisa malini emhlanganweni walo owenzelwa esigodini, kodwa kulezibonelo zokuthi akuhambi kahle.
Akulo kunye kathesi ngoba laphana kuyadliwa sizuthi kule nkomo eziningi lenyathi eziningi yimbuthano nje ukuthi abantu bebonane njalo.
Umhlabeleli olodumo uSandra Ndebele uthi abamtshontshela imali efika $90,000 abasoze bamephule inhliziyo yakhe.
Mina as a female musician, ngihlala ngisitsho njalo ebantwini ukuthi iZimbabwe, for you to be able ukwenza izinto kufuze ube multi-talented, ungakhangeleli ukuthi uthole isinkwa sakho entemini yodwa.
Amathitshala asebenzela emaphandleni atshengisela ngokuhamba ngenyawo bevela edolobheni leMtare besiya eHarare umango ongamakhilomitha angu-250. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF lilokhu lingavezi ukuthi lizasebenzisa malini emhlanganweni walo owenzelwa esigodini. Kunezibonelo zokuthi akuhambi kahle. Unobhala obona ngenhlelo zebandla umnumzana Obert Mpofu utshele Studio 7 ngeviki edluleyo ukuthi izakhamizi seziphe lumhlangano inkomo ezedlula ikhulu ukuthi zidliwe ngabantu abazinkulungwane ezinhlanu i-5,000. Kodwa unobhala obona ngezenhlala kahle kubandla lezanu PF umnumzana July Moyo uthe kule nkomo ezingama-40 kuphela esezikhitshiwe. Imali yona ayikhulunywa lokuthi inganani. Kweminye iminyaka iyake yedlule izigidi lezigidi zamadola. Ngeviki yedluleyo umoyo wethule imbiko ethi sebethole imali ngamadola zinkulungwane ezilitshumi lanhlanu i-$15,000. Ngokuma komnotho, lumhlangano ulakho kungafani leminye edluleyo. Lumhlangano ukhangelelwe ukwenziwa kwamalanga amahlanu esikolo semzingwane esigodini. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uGibson Bebe.
Ibandla lezanu PF lithi sokulungisa ngemfanelo emzingwane high school lapho kuzakwenzelwa khona umhlangano lo ozaqhutshwa ngaphansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business, peace, unity towards an upper middle economy by 2030. Lo ngumhlangano wokuqala lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azabe engumgcini sihlalo kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho nyakenye. Inkokheli yebandla leli ikhangele ukuthi izakwenza umhlangano wedayele Politburo kusasa uzalenda umhlangano we-Central Committee ngolwesithathu abantu bedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 bengakathi gwaqa emzingwane high school. Umsekeli kanobhala ohlangothi lwabatsha kubandla leli umnumzana Louis Mathutu uthi umhlangano lo uzabe ukhangelele lokuthuthukiswa komnotho welizwe.
In our view, it is going to be a platform to discuss economic issues. Ngombono wethu umhlangano lo lithuba lokuthi sihlubungule udaba lwenotho yelizwe sikhangelane lokusilela kwezinto elizweni ukusilela kwemali njalo sibonisane indlela zokuthi senelise izifiso zika Vision 2030 leli lithuba lokuthi siqhakathekise udaba lwenotho okuyinto uZulu afuna ukuyizwa
to concentrate on key issues rather than focusing on politics.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthi kumele ibandla leli likhuthaze ukumanyana kwamabandla atshiyeneyo.
Ezinye zezinqumo esizikhangeleleyo ukuthi ziphume kuleyi conference ezayenzakala eZANU-PF ngezokuthi kufuze kuqiniswe indaba yokumanyana kwelizwe ikakhulu esikhathini abanye abakwezepolitiki bebegijimisa ukuthi kube le ndaba yokuqunywa kwelizwe njalo lokuthi izilonda ze-ground ezinye ezithe ukuthi zilethwe ngabanye ukuthi zilethe ukuthukuthela lokuzonda elizweni sengathi kungaba indaba ezabanjwa.
Kodwa omunye wabatsha uMnumzana Adosiziba uthi badlaleli kalithuze lethulele lutho uZulu.
Hayi vele lapha kulanto entsha esikhangelelela into esiyaziyo ukuthi vele ikuhamba besiyatshela umnankagudi ephenduke ebengokhokhela iZANU-PF akulenye into ezakhulunywa ngaphandle kwakhonokho.
Lokhu kusekelisa kamisi Harare uMnumzana Tshenisani Ntungagwa.
IZANU isizama ukuthi engxenye igcine kulabadala laba abangangenanga kukhabhinethi leyi entsha eyabuya sesike saqeda ama-election lakho njalo ukuthi ingani iyaziphatha iyazilungisisa ngoba kumele sinazelele ukuthi i-Congress leyi ihanjiswe ngaphi ijwayele ukuhamba kwendaweni ezitshiyeneyo lapha nalaphana. Ngathi mina ukubona kwami akulo okunye kathesi ngoba laphana kuyadliwa sizuthi kule nkomo eziningi le nyathi eziningi yimbuthano nje ukuthi abantu bebonane njalo.
Umhlangano lo wenziwa ngesikhathi kukhanya kulokuxabana phakathi kukaMnankagwa lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga lobanje ibandla leZANU-PF likuphika lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Bebe.
Umhlabeleli olodumo uSandra Ndebele uthi abamtshontshela imali efika $90,000 abasoze bemephule inhliziyo yakhe. Umama othiwa uNkosikazi Lindiwe Moyo wetheswa icala lokuthatha lokubaza udaba lokuthi uthathelwe imali eyayingamabhondi kunye ledola leMelika kaSandra Ndebele wasesithi uthathelwe ngabantu ababemthwele ngemota yabo. Andivana aphinde avume ukuthi uyazi ukuthi imali le yayangaphi. Sikhuluma nje lolu daba lusemthethwani ndaba. Sixoxe loNdebele ukuze sizwe ukuthi kwahamba njani ukuze alehlekelwe imali eningi kangaka ithathwa ngumuntu ayemthembile.
No, like travel abone idora abahlakaniphileyo thawula bosisa abahlakaniphileyo town bazama zonke indlela ukuthi bayenza abakwenzayo but indaba sikhuluma sixoxa sinje sisemthethwandabeni so umthetho sungincedisa ukuthi nithole back imali yami.
Sizwa kuthiwa base bebuza abanye besethi kathi vele uMande imali yonke leyo uyithethe ngaphi lokunye okunjalo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Mina as a female musician ngihlala ngisitsho njalo ebantwini ukuthi iZimbabwe for you to be able ukwenza izinto kufuze ngathi ube multi-talented ungakhangeleli ukuthi uthole isinkwa sakho entweni eyodwa. Ucreate ama-avenues amaningi, ucreate ama-income streams amaningi azakuphilisa, then you can survive. Mina as a musician, I'm not only a musician, I'm an entrepreneur. I direct in terms of Kangala. I make the beats that people see me wearing. I travel a lot to do buying and selling. As a farmer, I'm a chicken farmer. So that question really people would ask, but if you see what I do every day, Monday to Friday, then you would not even want to ask that question. But the calendar on your lam would it all be a kimalia.
Kuyathembisa na ukuthi uzayithola.
Loba kungaze kuthathe 20 years kumbe 10 years. UNkulunkulu lo esimkhonzayo ngaso sithuta uzangenela phakathi because lawo ngamaginqwami and then nguye owayenginikile. So one or the other izaphenduka. Kumbe izaphenduka singama-dabu-dabu.
Manje
abachabaningi.
Ungathini wena nqa ukhangela okwehlela wena ukubana abantu balimuke njani, bangathemba abanye yini, kumbe likhona nje ongaliphosela abantu ngodaba lona lolu ukuze labo bangaziboni bephakathi khona?
Mina would say ebantwini kufuze ukuthi ungabi njengoSandra othanda ukwethemba wonke umuntu nje, acabanga ukuthi wonke umuntu oxoxa laye oyenze ngani uyamthanda ndawoni laye, ngoba kungenze ngadiscover ukuthi hayi, ayisikho ukuthi wonke lo omthembayo kumbe lo ofaka ama-Peruvian kumbe ochaya ama-Pencil Hills uyilocus ukuthi uyikho khona. So bomama labosami labodadewethu, whoever you approach kufuze ube very very careful, or whoever approaches you, and lingabulawa inhliziyo ngabantu abaliyenza njalo, bese becabanga ukuthi bengakwenza njalo uzehlule ukuthi usukume usebenzise umthetho ukuthi uthole okungokwakho. Sukumaningi, lingethuselwa.
Ye, uchilo phambilini lapho ukubana kukhona okuningi ningi okubamba bambayo. Ungatshelani abalaleli isikakhulu nxa sikhangele umumo wezenotho elizwe ukuthi kumi njani? Kukhona yini ongakukhuthaza abalaleli okwakathesi?
Mina personal outfizulu liyana and liyana okuzwayo, asamenini ukusukuma kuningi wethu siye lima. Silime nini, and sisesikhathini esibi kakhulu, but mina ngicabanga ukuthi ngendlela okuthi esisizwa sihlupheka kakhulu ngayo izinto esizisiya lapha ekulungeni, because baba wayele system yokuthi athi kimi ngezingungu sikhala kakhulu sizadabuka. Meaning ukuthi anytime, any day. So ukuthi uhlale ukusystem koqakathekileyo ukhona lawo eduzane ubona okwenzakalayo. So asikho khatshana, siseduzane lokuthi izinto zisilungile, but athethe oqakathekileyo ukuthi silime, sizame ukuyalima.
Alo-ke nguSandra Ndebele, umhlabeleli olodumo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwakathesi-ke ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi uhlangothi lwabesifazane kubandla lwe-ZANU-PF i-Women's League layo sikhweze udaba lokuba bafuna ukuba umongameli kumele abe leminyaka engaphezulu kweminyaka engamachumi amahlanu lambili, i-52. Lolu gatsha lubikwa lwethule lesi sinqumo emhlanganweni owenzelwa esigodini. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi ukukhuphuka kwezikhundla okwenziwe iziphathamandla zamapholisa ezingamachumi amahlanu lasithupha, i-56, sokulethe imibuzo yobandlululo ngemihlobo. Leli phephandaba lithi phakathi kwabakhuphulwa izikhundla bengu-56 kulabane 4 nje kuphela abangasibo besishonene. Balaleli, iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7. Lani lingasithumela imlayezelo yenu libingelela izihlobo labangane, lisitshela ukuthi lapho elikhona kunjani, kumbe ukucela ingoma siliqhunisele.
Studio 7, salibonani, ngiyalibingelela. Igama lami Willy Mudimba ophume eBhinge Kariangwe. Ngicela lingakhethi ukufonela abantu, lifonele bonke lati siyalalela Studio 7. Gipsy ntungamini Nkomo wagcina ukungifonela ngo-2010 okuthoba lakatesi ngiyoko ngifona kodwa lingayimukela ningadobucingo lwako ningangifoneli liyoko libhizi lifonela naluma umananda umananda ungazathi nguye olalela Studio 7 eyedwa.
Ye lati siyafisa ukungena ehlelweni kodwa lithuba ngokudobha abantu banye kumbe ibe libathanda ukuthi bakhuluma amangabo.
Hayi, lizizwele yini elithi asilidobhi, silidobhile ke, sidobha wonke umuntu asikhethi. Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu, +1202-465-0318. Lisithumele ke ngapha iStudio 7 silifake emoyeni. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ekuqhubekeni komhlangano wezomkhathi owenzelwa ePoland osungene kuviki lesibili, inhlanganiso elwela ukulondolozwa kwezemvelo eGreenpeace isikhuthaze inkokheli yamazwe omhlaba ukuthi ithathe amanyathelo okulondoloza umkhathi. Kulokufuthelana uqhamuka edolobheni leBrooklyn eNew York ngapha kwelemelika kulandela umfanekiso wevidiyo otshengisa ipolisa lihluthunela umama umntwana ngodlakela elayinini abaphila ngoncedo lukahulumende. Abanye kade besemzileni bathi umfanekiso lo utshengisa sobala indlela abampofu abadinga uncedo ukuthi baphathwa njani ngamapolisa. Nanku ke okwenzakala kwele Melika. Amaphephandaba lemisakazo yeMelika athi umongameli Donald Trump engaba ngumongameli wakuqala ukubotshwa avalelwe ejele kulandela ubufakazi bokuthi wephula imithetho yokutshala imali yokhetho. UTrump ubikwa wafumbathisa amantombazana amabili imali yokuthi bengavezi ukuthi waya ecansini labo unkosikazi wakhe ezithwele. Owakhethwa ukucubungula lolu daba lokubana umkhankaso kaTrump wasebenzelana lamaRussia kukhetho, umnumzana Robert Mueller nguye oseveze ukuthi kwafumbathiswa amantombazana la aphila ngokubukisa izitho zawo. Amalunga enhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Association aphakathi kokutshengisela ehamba ngenyawo esuka edolobheni leMtare besiya eHarare okungumango ngamakhilomitha angamakhulu amabili lamatshumi amahlanu i-250 kilometers. Izikhalazo zamatitshala la zibalisa ukuthi bafuna ukuthola iholo ngemali yeMelika hathi amabond. Njalo bathi bafuna babhadalwe iholo lebonus ligcwele lezinye njalo izikhalazo eziningi. Izolo amatitshala la afika ikhulu abesefika eNyazura lapho kade bekhangelelwe ukulala khona. Kunjalo nje kulamajaha amathathu lawo aphakathi kohambo ngenyawo esithi le indlela yokutshengisela ukukhuthaza abantu ukuthi bazazi imvelo yabo. Abathathu laba, uThabo Siziba, Zenzo Siziba, loBukhosi Maphosa, babikwa bese befike edolobheni leGweru izolo ntambama. Bakhangelelwe ukuthi bazafika eHarare kungakapheli liviki. uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo siziba ngohambo lolo.
Uhambo lolo neliqhakatheke kakhulu kimi njengoba sisho ukuthi mayimthwakazi Mashabezini Walk of Freedom. Luhambo olokuzikhulula as an individual ngoba yimi bami ukuthi khona nxanye lapho engihamba khona ngifuna ukuthi ngazi ukuthi ngingumuntu okhululekileyo. So luhambo engathi mina liqhakathekisa ubuyithi bethu nxase ngilubeka ngokuthi luhambelane lomphakathi. So ukuthi isizwe sikamthwakazi ngifisa ukuthi khona ngendlela ukuthi omunye lomunye umuntu azazi ukuthi ungubani ngobuhlobo bakhe in terms of i-tribe ubuhlobo ngabe umuntu ngumtonga ngabe umuntu ngumkowa whatever i-tribe oyiyo yona uzazi njalo uzigqaje ngayo leyo tribe and then kuyo sokufithi phezu kwalokho uzigqaje ngobuthwakazi bakho yikho esihamba ngakho and then esinye isizathu sohambo lolu yikuhlonipha kakhulu amabutho alwela ilizwe leli awezitra kuyisizathu sokuthi lona lolu hambo esihamba ngalo khathesi belungeke lwenzeke kube abantu laba or amaqhawe lawa la maqhawekazi kawazange ayilwe leyo.
Ye kuyinokwenze ye singathi kuyinokwenze ukuthi likwenze konoku njalo libangaki linehambayo.
Okwenza ukuthi sikwenze lokhu ngathi ukuthi yikukhululeka kwengqondo kwendlela esicabanga esesitesa esesicabanga ngayo thina njenge youth yabathwakazi ngikubeke ngaleyo ndlela. So thathe singihamba nje ngilo zenzo siziba you know obhala amabhuku khona kobulawayo ngilo you know ubukhosi wakumaphosa singu 3 and kube kanti phezwa lokho sibanenge abantu nje vele esithethi suka kobulawayo basiphelekezela labo behamba umango omfithane besupporta yona le ikhozi osona lesi sizathu sohambo nalolo lokuthi hayi isizwe siyamthwakazi asivuke kungabi le lezizathu kumbe lama excuses awukuthi hayi lapha kunje inkosi ingaphumeleli lapha kunje yikho kunje yebo siyakwazi ukuthi kunengi esikuzwayo you know okuyikuhlukunyezwa kumbe okuyibuhlungu kodwa okuqhakathekile ukuthi once sina singazazi kuzagwaniseka ukuthi wakhona siqhubekele phambili.
Lifika nini ke eHarare njalo lizabona ubani selifikile khona?
Khathesi ngendlela esihamba ngayo sikhangelela ukuthi ngelanga lesibili kumbe elesithathu ukusukela namuhla sizabe siseHarare. Nxa sifika eHarare into eqhakatheke kakhulu ukungena kwethu eHarare sitshengisela yona i-cultural heritage yethu or you know amasiko akithi sikhangelele ukuthi bakhona abazeza abanye abazavela kobulawayo abanye sizabafica khona leHarare abazasinika you know abazasamukela besamukela ngendlela yobuthwakazi ingabe igqoka you know ikugqoka ngemvunulo yakithi yakamthwakazi singena kusiti yaseHarare and then from there kusukela lapho sibese sithi sibese sizama ukuthi siye bonana lo mkhokheli welizwe u-Emmerson Mnangagwa nxa kusenzakala ukuthi sibonane naye kodwa thina usukuqhakathekisa kakhulu ngohambo lolo yikukhuthaza isizwe sikamthwakazi ukuthi elinye lelinye inyathelo esilihambayo lapha sicela ukuthi omunye lomunye ozaziyo ukuthi ungumthwakazi azigqaje ngobuthwakazi bakhe njalo alahle ubuvila alahle ukwesaba alahle konke angakulahla akhangele inkululeko akhangele you know ukuphumelela lokusebenza uzibuza ukuthi wena for umthwakazi wenzani and then from there sibe le voice A1 elwela isizwe siyamthwakazi sonke hathi against amanye ama nations kodwa ngokuthi isizwe siyamthwakazi siphumelele ngezinto eziyizo ezizayenza ukuthi khona lathi sikhanye singabantu.
Lo ke ngumnumzana Thabo Siziba ongomunye wamajaha atshengisela ngokuhamba ngenyawo besuka kobulawayo besiya eHarare befuna ukuthi abantu belandele amasiko abo lalapho abadabuka khona. Okwakathesi ke sithathe ikhefu silalele ingoma kaGregory Isaacs ingoma ethi yona number 1.
Now the game has just begun.
Number one DJ ingoma ka Gregory Isaacs ehamba ke lapho lembongi imbongi ethiwa ngu Trinity besidobela uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela ibandla lezanu PF lilokhu lingavezi ukuthi lizasebenzisa malini emhlanganweni walo oyenzelwa esigodini kodwa kulezibonelo zokuthi kukhanya kungahambi kahle. Umhlabeleli olodumo uSandra Ndebele uthi abamtshontshela imali efika $90,000 abasoze bephule inhliziyo yakhe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni ngo 7:30 ntambama.